Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 Mpimbitho 2023 mu Kipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba ye Al Jazeera sina njengaba balizi ikakhulu amalunga e Atuzi isiphatha kabi kakhulu. Uma sinakana ukuthi lokhe kwaba yi Second Republic kungabe sokwaphuma i 5.2 ton ye golide.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba abe-Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngabathengisa igolide okungekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Umhlangano besilawo bekungumhlangano wokuthi sibonisane ukuthi ubudlelwano bethu phakathi kwentathelo ezindaba kanye lamapholisi.
Uhulumende uthi uzimisele ukulondoloza intathelo ezindaba ukuze zisebenze zikhululekile. Ibandla leZANU-PF lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwama-primaries oluzaqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba abe-Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngabathengisa igolide okungekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa wona athi kawakayiboni ividiyo le eveza ubukhohlakali lobu obenziwa ngabathengisa igolide eDubai lakumanye amazwe. Amabandla aphikisayo kanye lozulu bethuswe ngokwethulwe i-Al Jazeera. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolo daba.
Ekhuluma ngohlelo lomfanekiso wefilimu owedokumentari ephathelene lenkohlakalo lokuhuquluzwa komnotho ephuma emsakazweni kamabonakude owe-Al Jazeera, umkhokheli webandla liphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Nelson Chamisa ulobe ekhasini lakhe enkundleni yeTwitter esithi idokumentari le iveza sobala ukuba eleZimbabwe ilizwe elinothileyo ngezemvelo kodwa liswela inkokheli ehlelekileyo njalo ethembekileyo engelabuhwaba bokufuna ukuzinothisa yona yodwa uzulu wonke elizweni ehlupheka. Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Mafa uthe kusobala ukuba umongameli Mnangagwa nabangane bakhe abala njongo yokuthi leli lizwe lithuthuke.
Kuyadamisa, kuyahlukumeza umzimba ukuthi uhulumende ubala abantu bakhe abasebenza sitha behuquluza imali. I-Al Jazeera documentary siqedile, sigqibile. Abanye ethi lokho kungani balenkophe abazwisisi. Thina bebandla labantu i-Silver Coalition for Change sithi bavumelana lozulu ngesikhiwa the vindicated us.
Isikhulumeli sababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Raw Teachers Union ATUS uMnumzana Themba Kuyemoyo uthi kusegcekeni ukuba ilizwe lilayo imali yokuziphilisa kodwa udubo olukhulu inkohlakalo.
Indaba ye-Al Jazeera sina njengaba balizi isiphatha kabi kakhulu. Uma sinakana ukuthi lokhe kwaba yi-Second Republic kungabe sokwaphuma i-5.2 ton yegolide isiya ngaphandle ithengiswa okungekho emthethweni, isiya ncedisa phose abantu abangamashumi amahlanu kuphela.
Sikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi kusobala ukuba udubo olukhulu elizweni inkohlakalo nobuhwaba.
Njengezaphu sakutsho lokho before 1980 sathi la makomrades wethu esasilawo empini ngabantu ababelwela ukuthi bona bathole okungasiza bona lemuli zabo kuphela. Abalani lozulu into leyo yaqalanga khathesi uRobert Mugabe ubeyenza.
Uzulu uthi kumele amapholisa abophe bonke abantu abaphatheka kunkohlakalo leyi ngoba bephazamisa ilizwe. kodwa isikhulume samapolisa umnumzana Ponyati uthi amapolisa kawakayiboni imfanekiso ukuba vetsho ukuba labo abenza inkohlakalo bazabotshwa noba hatshi.
Mina i-documentary leyi angiyibonanga, so ukuthi ngikhulume ukuthi amapolisa bazayenza lokho kumbe hatshi, kumele ngibone i-documentary leyi first.
Abekhomishini ebona ngendaba zenkohlakalo elizweni eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi basayikhangela i-documentary le e-Al Jazeera andubana bathathe amanyathelo. Kuthi esikhulumeli sabo unkosikazi Thandiwe Mlobane,
sisayikhangela yes.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule ngoba isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana lomsekeli kamphathi ntambo wezemibiko umnumzana Kindness Baraza ebecishe incingo zabo zingangeni lokungena. Abasekeli bezanupf abajayele ukuxoka le-Studio 7 balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi bamelele ukuzwa impendulo yenkokheli yabo, kodwa eloba ekhathini lakhe lenkundleni yokuzibazisa lokuxhumana e-Facebook, isiphahlamandla saleli bandla umnumzana Tafazwa Mgwadi uthe abantu bengabukeli lokulalela imisakazo yamanye amazwe ngoba indaba zabo zingabancedi ukufaka ukudla phambi kwabo, njalo bonke abakhuluma kubo ngohulumende kule misakazo kumele baboshwe ngamacala okuthuthuzela umvukela elizweni. I-documentary le yethulwa ikuzigaba ezinhlanu izolo, kuphume isigaba sakuqala esishiye abaningi bebambe wangaphansi ngokukhuquluzwa langokutshontshwa okwenziwa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uzimisele ukulondoloza intatheli zindaba ukwenzela ukuba zisebenze zikhululekile. uMavis Khama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe wokubonisana phezu kodaba lwezokuphepha kwentatheli zindaba ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo, umnumzana Jonathan Kandari osebenzela ugatsha lwezokukhitshwa kwezindaba uthe uhulumende ufuna intatheli zindaba zisebenze ngokukhululeka.
In this country, the safety of journalists is not an event, but a process we have worked on together with you, step by step.
Kuleli lizwe, ukuphepha kwentatheli zindaba akuyona ndaba nje, luhlelo esilusebenze ngokubambisana lani.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Academy Chinamora okhulume emele inhlanganiso ebona ngezokubhaliswa kwentatheli zindaba ukuthi zisebenze elizweni okusemthethweni yeZimbabwe Media Commission. UChinamora laye uthe njengendlela yokuzivikela kumele intatheli zindaba zibike nxa zifika endaweni yesehlakalo. Uphinde wathi ngaphansi komthetho okhona akusilocala ukuthi intatheli zindaba zisebenze zingelazo incwadi ezizithola kwabe Zimbabwe Media Commission. Enye intatheli zindaba uNkosana Dlamini obe kulomhlangano laye ulandisa ngasethe wahlangana nakho ngesikhathi eqhuba umsebenzi wakhe wokuthapha indaba, kakhulukazi ngesikhathi ilizwe libhekane lokhetho.
Amapolisa esihlangana lawo ngamapolisa abengekho kumihlangano ekade silayo namuhla, ngamapolisa nje aphansi ezikhundleni abe lawo laka olukhulu kakhulu ukuthi kazisisi vele lutho yabo olukhuluma, kumba kazisisi ukuthi iziphatha amandla kumba abakhulu babo ngisa intatheli ukuthi hayi intatheli kumele zenze imisebenzi yazo kakuhle.
Unobhala enhlanganisweni elwela ilungelo lentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bamanyane labemazi ukuqhuba lomhlangano phakathi kwentatheli zindaba lenhlangothi ezibalisela AZEC, ZMC leZRP.
Umhlangano besilawo bekungumhlangano wokuthi sibonisane ukuthi ubudlelwano bethu phakathi kwentatheli zindaba kanye lamapholisa kumi njani. Lokhu kuqakathekile ngoba khathesi sesingena kukhetho, kutsho ukuthi ekade sikubona ngemuva ukuthi intatheli zindaba bezihlukuluzwa kakhulu ngamapholisa, kanti sasesibona ukuthi kungcono ukuthi sikhulumisane lawo ukwenzela ukuthi sivumelane ukuthi hayi kasilwisane, kanti siyize lamani yini sihlala sichayana.
Ulandisa njalo ngabafisa kufezeke ngemva kwalezi nkulumo uHlongwane.
Ama-junior officers uzathola ukuthi mhlawumbe kungazwisisi, mhlawumbe bengatshelwanga, kodwa abakhokheli bathi siyabe sibatshelile yikho lapho kuvela khona uhlupho esikufisayo ke thina ukuthi kunkulumo lezi sizenzayo kufanele ukuthi kube lomahluko kube lenguquko ukuthi ekupheleni kwalezi nkulumo sibe lobudlelwano obuhle namapolisa kungaze kwaba lokuchayana kodwa lokhu kungenzeka kuphela nxa singaqhubeka sikhulumisana namapolisa.
Ebuzwa ukuthi kungani intatheli zindaba kumele zithole incwadi ezithile ukuze zilobe ngokhetho zivelela kwabe ZEC, umsekeli obona ngezokukhitshwa kwemibiko enhlanganisweni yeZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Richard Ngurunga, uthe uqakathekile ukuthi iZEC ihloniphe intatheli zindaba ezibhala ngokhetho. Umnumzana Ngurunga uphinde waphika ukuthi kukhona ukungabonani ngasolinye kwekomiti yezokhetho le mayelana ngogwalo lokuhlelwa kwemingcele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla leZANU-PF lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwama-primaries oluzaqhutshwa kusasa. Kuyaxokozela kubandla leli okulabanye ababambe izikhundla zamakhansila lamalunga edale lephalamende abangafuni ukuphikiswa ngabantu abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo. Kubikwa ukuba kulokuxokozela okumangalisayo phakathi kwabafisa ukumela ibandla leli enkabazwe eMashonaland West leMaswingo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Christopher Mtswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF obengaphenduli umakhalekhukhwini. Kusenjalo ibandla le-CCC lithi lalo selilungiselela ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Sweden Stiroza, isikhulumeli sebandla leli kobulawayo.
Ama-candidate kuzawuba le-shortlist and then into eyakwenzakala amabizo lawo alethwe kumphakathi, umphakathi atsho ukuthi thina besifuna izibani kumbe lo asimfuni njalo batho lezizathu. So yindlela esiyaqhubeka ngayo.
Siyabona ukuthi kulalabo ababambe izikhundla khona manje abangama-MPs lakuma-councillor atshiyeneyo kakubasoze behluphe yini bethi phela lapha sesibeka eceleni.
Kuvele lapho kukhethwa khona abantu kukhethwa abantu kuposition kuba lenkulumo ngoba phela izikhundla zilithwana abantu baningi. Inkulumo ngathi siye eqinisweni ngeke yaswelakala endaweni eziziyani. Kodwa engifuna ukuthi ngitshele umthwakazi omuhle yikuthi wonke umuntu uzaphathwa okufanayo. Akulaza ukuthi ama-secret cows esiwadelisiwa then othandiwe kusoze kube labo othandiwe, wonke umuntu uzaphathwa ngendlela efanayo.
Lizayenza imihlangano kumbe abantu babepostele ehofisini kuyabe kubanjwa njani baba Jirotse khonokho?
Into yangikhona vele ibe zigaba ngoba kuzakuba le security yeparty ezakhangela kuzaba iphakathi njalo ubona ama-champions amalunga eparty lawo azanika ithuba ukuthi batho lokhu ababekufuna batho inkokheli abazincomayo. Into yangikhona iyabibe yezigaba okwakathesi anginganikezi ukuthi izigaba zangikhona ziyabe ukuthi okuqalayo nokho okucina yikuphi. Asikanikezi ukuthi i-order yangikhona iyabe injani kodwa ngibona kuyabe kule kuzabuzwa abantu abaqathe kakhulu ngabantu esibathi ama-stakeholders abantu esingathi thina yesindebele umphakathi.
Ye nxa sesikhangeleke kulabo abangakhonona begcine bethinga akusoze kuwenza ukuthi kwezinye indawo kube lama-candidates amaningi abantu abangena labo bethi hayi jiwe phandle sisizimela kumbe lokho esimele ibandla lethu.
Mina mbambi ilizwi likamongameli elithi ukuthi okwakakhesi akusoke kube lama-double candidate iyaba le-candidate eyodwa.
Umnumzana Sweden Chirotsa yisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ubexoxa le-Studio 7 esenkulumane. Sengaya Asingeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden usefikile kule Canada uyakwethekelela lelo lizwe okwensuku ezimbili lapho akhangelelwe ukukhulumisana lenhloko kahulumende yalelo lizwe, uMnumzana Justin Trudeau, ngendaba eziphathelane labavela kwamanye amazwe abadinga ukuzohlala emazweni abo kanye lezomvikela. UBiden ukhangelelwe ukukhuluma edale lephalamende lakwaleCanada namuhla. Umnikazi wenkampani yenkundla yokuxhumana yokuzilibazisa ebulenjini be-intanethi ye-TikTok, uMnumzana Show Jing Chu, umiswe phambi kwedale lephalamende lakwalemelika ele-Congress lapho abizwe ukuthi azochazisa ngokuthi inkampani yakhe ingabe isetshenziswa nguhulumende we-China webandla lwama-Communist ukucupha ulwazi olungasetshenziswa ukuphazamisa umvikela waseMelika. Uthi ukulandule konke lokhu esithi inkampani yakhe yenza konke okusemandleni ayo ukulondoloza ezomvikela emazweni omhlaba ogoqela elemelika. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele South Africa ebezihlangene e-Constitution Hill namuhla zithi umthethondaba yiwo kuphela ozaxazulula udaba lokwesulwa kwama-permit abadabuka eZimbabwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba.
Ekhuluma lamanxusa abesemhlanganweni obukhuluma ngesihlalo eziphephele labakwamanye amazwe eJohannesburg, umcwaningi enhlanganisweni e-Helen Suzman Foundation unkosikazi Divashni Naidu uthe udaba lokwesulwa kwamaphemithi ezizalwane zeZimbabwe ngolunye lwalezo olutshengisa isiphatho esingasihle kuzalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa.
Ngokomthetho bekufanele ugatsha lwendaba zasekhaya luqale luxoxisane labeZimbabwe labo kungakathathwa lesi sinqumo, kodwa lokhu akwenzekanga.
Kodwa kumphatha intambo kulaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwaledi uthi awusiqiniso lokho. Kodwa inhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ithi yilo kanye iphutha lokuthi kwenziwa isinqumo bengakatshelwa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa nayo bekhona kulumhlangano, uMnumzana Nabutho Mabhena uthe uhlupho ukuthi uqhutshelwa phambili kohlelo lokuvalwa kwamaphemithi la sekudale usizi olukhulu kakhulu empilweni zezalwane zeZimbabwe.
Ukuthwalisa nzima abantu ngoba banabantwana abahamba isikolo kabakwazi abantwababo bazabe lokhu befunda lapha eSouth Africa kusiyaphela umnyaka ngoba kabakwazi kuzakwenzakala kusiyafika ku-30 June 2023.
Igqwetha lezamalungelo enhlanganisweni ye-Lawyers for Human Rights kwele South Africa unkosazana Eldona Bwava uthi bakhathazeke kakhulu ngokubotshwa mahlana kweziphepheli kwele South Africa ngoba kuthiwa amaphepha azo asephelelwe isikhathi. Uthi lokhu lakho yikwephula umthetho wesiphepheli.
The people that we normally assist are asylum seekers and refugees whose applications have been rejected and are...
Sigcina sesisiya emthethwandaba sisiyalwela iziphepheli lezi eziyabe zibotshwe mahlayana.
Lezi nhlanganiso zithe kuqakathekile ukuthi izalwane zakwamanye amazwe ziphiwe amalungelo agcweleyo njengezizalwane zakwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi abakuza kumele baziphathe kahle uma beselizweni lelo. Uthi abanye baphambana lomthetho kukanti labanye sebethola usizo okumele luthole izizalwane zakwele Botswana kuphela. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Masisi ekhuluma kumhlangano awenzela abasekeli babandla lakhe libusayele Botswana Democratic Party BDP ukhumbuze abokuza ukuthi bayizethekeli. UMasisi uthi kulabanye abafika kwele Botswana njengezethekeli bamukelwe kuhle bagcine bephiwa amaphepha okuba izalwane kodwa baqale ukugila imkhuba. Uthi abanye bayahwaba begcine besidla ubekelwe izalwane zeBotswana kuphela.
Yazi ni ebukimuzwana kulalo the first Claimants,
rights of claimants. Ngikhuluma ngokuziqhenya ukuthi ilizwe leli ngelethu. Abanye bafika njengabemzini kumele baqale beqoqode ukuze bangene.
Uthi noma nje abeZimbabwe basaziwa ukuthi basebenza ngokuzimisela njalo laye ebathanda kodwa yena ukhanyela ukuphathisa izizalwane zeBotswana kuqala.
No, let our people go to Tangola Basan. You know, there is Zimbabwe. I'm going to say there is Zimbabwe. But you know what? You will never get wealthy.
Lina Batswana ngenxa yokuthi liyehluleka khona lokuhlakula liqhatha wona amaZimbabwe. Akula ongaqhatshanga umZimbabwe khonapho. Kodwa lisoke linothe ngokuthatha abanye abantu phandle ukuthi bazolendlela. Kuzafika isikhathi sokuthi izizwe sokuthiwa kubusa uncinci.
Amazwi kaMasisi amukelwe ngembono ehlukeneyo ngabeZimbabwe abaseBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe yena osebenza eHabron uthi ilizwe lelizwe lilembono etshiyeneyo ngabokuza langendlela elibaphatha ngayo.
Nxa lapho sesikhuluma kahle kahle umongameli sesithi yena ukhangelele kakhulu uncedo kakhulu eBatswaneni, vele njengomongameli kumele akhulume ngalolo hlobo. If he's addressing a rally, campaigning for AMA votes for next year, ngokuthi abakhona next year, alright kakhulu. Ngoba angathi asishe nini labantu bokuza, abantu labana bazagaya ukuthi thina njengabantu bokuza kuthi ukuthi sesibenefit ofanana lapho.
Kukanti omela inhlanganiso yeZimbabwe Community kwele South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena uthi ukuhamba-hamba kwabantu phakathi kwamazwe, immigration kuzahlala kukhona.
Okuqakathekileyo ukuthi udaba lokuhamba kwabantu bengena kwamanye amazwe luphathwa njani. Njalo abantu nxa befika bokuhamba bafike baziphathe njani. Kungaba kubi kakhulu ukuthi abantu nxa behambile befika endaweni bese befika beganga besenza ubugebengu. Kubi kakhulu.
UMabhena uthi okuqakathekileyo ukuthi kuhlonitshwe imithetho yelizwe lapho abantu abacelise khona.
Kanti ke kwinto enhle nxa kuyukuthi izizalwane zeBotswana zigcine izizalwane zaseZimbabwe, lokho kutshengisa esithi ngolwasemzini people to people solidarity.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zithwele amagabha avuza ukubhekana lenzondo eqondiswe kwabokuza, kukanti abanye sebebopha okungokwabo belubhekisa ekhaya ngemva kokwesula kwencwadi zama-special permits. Kukanti kwele Botswana uhulumente wathatha inyathelo lokufaka imisebenzi eminingi ezandla egoqela eyokupheka, ukubaza, ukweluka inwele, ukuthunga leminye etshiyeneyo ezandleni zezizalwane zakhe kuphela. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo Woza Friday namhla sihamba lomculi kamasikandi uMkhanjelwa kodwa buka eJolotho kodwa ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe lakuqala selesihloko esithi ngiyabonga. Kubika uNtukameni Gomo.
Obingelelayo ngonqobani Ndimande owaziwa ngelikaMkhanjelwa lapha emculweni ozalwa eCholotho esigodini sakwaNgoye. Ekufikeni kwami emculweni ngifike ngo-2018 ngisebenza ngaphansi kweqembu elibizwa ngabahlanganisi. Kwasekuthi ngo-2022 ngavula elami iqembu la engayibiza khona ngoMkhanjelwa, okuyila engisebenza khona ngaphansi kwenkampani iSibane Studios. Ngase ngenza idlalade lami elisihloko salo sithi ngiyabonga.
Yeah.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kubo bonke abafisa ukuthola umsebenzi wami, ngiyatholakala enambeni yaseSouth Africa +27 78 278 0383, +27 78 278 0383. Nakuyoshupu zikhona abafuna ukuyidownloada noma abafuna ukuyidlala online, ziyatholakala kuYouTube. Bese kuthi abafisa ukuxhumana nami kuma-social media, ngiyatholakala kuFacebook ngegama elithi Mqanjelwa Ndimande.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngidlulisa ukubonga kubo bonke abalandeli bomculo nabathandi bomculo ngendlela abaseseka ngakhona nangendlela abasamukela ngakhona. Sengathi ngaqhubeka nesixhase ningaphela amandla, ngibambisane nathi, esilekelele, esisapothe ukuze nathi sikwazi ukukhula siqhubekele phambili singaphela amandla.
Siyalizwa lapha ke ijaha uMqanjelwa sithi ngiyabonga, siyabonga kakhulu lati osethulele khona kule nto kunamhla ke sihlolisisa ubukhohlakali obethulwe iAl Jazeera oveze ukuthengiswa kwegolide ongekho emthethweni. Singakehlukani isihlobo othi sihlangele ebesilazo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ethi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba be-Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngabathengisa igolide ongekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla lezanupf lidasekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho oluzayo kuloma primaries. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngenjabulo ngumthombo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.